Hayi bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke ulevel 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lamabhizinisi akwazi ukusebenza akusadingakali nxa ukhangela amanani abantu ukuthi kube kuvalwe ngci ngalendlela okuvalwe ngayo ngiyazi yebo uhulumende uyesaba ipolitiki uyesaba ukuthi ama-political parties abahlangane bebaningi uyesaba ipolitiki vele yingakho usesebenzisa i-COVID-19 ukuba avimbe abantu kubonakala sengathi sekunjalo ukuthi kuvinjwe abantu nxa ungakufaka kube yindlela ezimbili kube lokuthi umhlangano o-indoors lo mhlangano ongaphandle abantu e-stadium bangahlangana bengu 10,000 bangathelelani i-COVID-19 ngokuba sikhulu kumele kube lenani labantu outdoors lokuthi i-venue yiphi ebazayisebenzisa abantu nxa inkulu i-venue layo futhi inani labantu abazahlangana khona babe baningi okwedlula kwezinye indawo ukufaka i-100 kuthi abantu abadluli lapho abahlanganayo hayi lokho kuyikuvimbela abepolitiki ukuthi bangahlangana kuseyikho kulwisa i-COVID-19
nxa sikhangele amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lezinsuku lababulawa i-COVID-19 ungatsho yini ukuthi kuhamba kusiba ngcono okokuthi iziqondiso lezi ezikhona sekuzamele zikhitshwe zonke na kumbe kumele kuqhubeke kunje
hayi akungafanele ukuthi kususwe zonke izinto ezivimbela i-COVID-19 hayi isesekhona nxa isesekhona i-COVID-19 noma kungapha emhlabeni iyabe isesekhona laseZimbabwe ngakho-ke kungakhathalekile ukuthi kufa umuntu oyedwa ngelanga baningi umningi umuntu oyedwa akula muntu ofanele afe akufanelanga kube lo muntu osesibhedlela akufanelanga kube lo muntu ogulayo nge-COVID-19 ngakho-ke kumele ukuzivikela kuqhubeke siqhubeke sisanitize siqhubeke silokhe sigeze izandla siqhubeke silokhe senzi-social distancing siqhubeke ulokhe ezinye izinto ezihlanganisa abantu abaningi kakhulu endaweni evimbelekileyo eminyeneyo kuqhubeke kuvinjelwa ukwenza kalokho kumbe babe balutshwana abantu kodwa kungaze kwavalwa ngci ukuze ngoba kubulala amabhizinisi kubulala ukuphila kwenza abantu bangakwazi ukuziphilisa bengakwazi ukondla abantu ababo bengakwazi ukukhulisa amabhizinisi abo kanti-ke njengoba ngisitsho inani lokuhlangana ngaphandle lenani lokuhlangana phakathi kumele kuhlukaniswe elangaphakathi ningaba lincane kodwa ngaphandle egcekeni lezi stadium abantu bakwazi ukuhlangana bebaningi kulabo abahlangana phakathi.